abaku VOA indebele
amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC
Walamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 31 kuNtulikazi 2024 ngoKeps Dube. Endabeni zethu namhlanje. Umnumzana Simele Sizwe Sibanda wazama ukuxotshisa umbalisi ebubi ofundisa owayefundisa abantwana wokuthiwa kazilutho ngolimi lwesiNdebele usebiselwe esikhundleni sakhe umongameli Thomas Mnangagwa.
Umbuzo uba yikuthi kathi abantu uma begada indiza icala linga kodwa akusiyonto entsha yinto abayenza even la ngama-80 ungakhumbula besenza umbhuqazwe
kubikwa kubotshwe abalwela amalungelo oluntu abane eHarare namhla ngemva kokugada indizamtshina besiya emhlanganweni eVictoria Falls aluka indawo uhlelo lokuvumela izizalwane zeZimbabwe lezeBotswana kuba zisebenzise izithupha uma zingena emazweni la zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela umnumzana Simele Sizwe Sibanda owazama ukuxotshisa umbalisi ongazi ukhuluma isiNdebele ofundisa ukuzinga le early child development eMatabeleland North usexolelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa osembisele esikhundleni sakhe somsekeli womphathi intambo wogatsha lwezemfundo uSibanda wayefuna kuxotshwe unkosikazi Winnet Maratse eClonmore Primary School ebubi esithi wayengakwazi lokuthi kuyini uqedu incwadi elotshwe ngophethe iofisi kaMnangagwa umnumzana Martin Rushwaya iveza ukuba uSibanda waxolisa kakhulu wathi kaphinde ekhulume ngodaba lolu lokunye ngasenelisanga ukuxhumana loSibanda ukuba akhulume ngodaba lolu uxotshwa kwakhe kuhulumende kwacephula abantu abaningi eMatabeleland abakhala ngokuthi abantwana abafundiswa ngabantu abangazi isiNdebele Ubiwa kubotshwe abalwela amalungelo oluntu abane eHarare namhla ngemva kokugada indizamtshina besiya emhlanganweni eVictoria Falls. Inhlanganiso yamagqwetha elwela amalungelo oluntu yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ED abane laba ababalisa unkosazana Namatai Kwekweza, umnumzana Robson Chire wenhlanganiso yababalisi yamaphandleni yamalgamated rural teachers union of Zimbabwe, ukansila kaWard 5 eHarare umnumzana Samuel Gwezi lo mnumzana Vusumuzi Moyo bathethwe ngamapholisa njalo akwaziwa ukuthi bangaphi lokuthi betheswa cala bani isikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyati utshele iStudio 7 ukuthi bengakezwa lutho ngokubotshwa kwabantu laba ukubotshwa kwabani laba kuza ngesikhathi uhulumende ebopha abamabandla aphikisayo labosoda umbuso weZANU-PF ngoba esithi baqoqa ukutshengisela ngodlakela ngesikhathi somhlangano weSADC uzaqhutshelwa eHarare ngenyanga ezayo amalunga e-SSC angamajumi phose ayisitshiyangalombili akoqela umnumzana Jameson Timber asedlulise inyanga evalelwe ngemva kokubotshwa ngesizathu esifanayo kodwa alilandula leli cala untungameli Nkomo weStudio 7 uqoqwe lomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ebhejuli kaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo
kuyamangalisa ngoba umbuzo uba yikuthi kathi abantu uma begada indiza icala linga kodwa akusiyonto entsha yinto abayenza even la ngama-80 ungakhumbula besenza umbhuqazwe abantu babe babopha nje mahlayana so singathi ingwe kayikatshintshi amabala
uhulumende uthi ababotshwayo laba ngabantu abazama ukuphehla udlakela ungathini ngalokho
Ngibona ngazathi nje ngohulumende ohlala esethuka ukuphehla odlakela elizweni, ilizwe leli abantu abaphehla odlakela ngabangafuni ukulandela iconstitution asebesithi sivote kumnyaka ophelileyo akula service delivery improvileyo, sebekhuluma ngokuthi u-Emmerson ngo-2030 aqhubeke busa. Abantu kathi uma besiyefollow sibaphehla njani odlakela? So ngibona ngazathi ngohulumende nje osesethuzwa la isithunzi sakhe ngokwehluleka ukubusa kuhle abantu, ngoba kangiboni ukuthi umoda behleze esozibere begade indiza besiyefolosi icala asebelenzile yilithi. Njalo kwathi uma abantu bezaphehla kudlakela ubabopha behamba kumbe nibabopha sebesenza lelo dlakela, ngoba kathesi kakulanto ebonisayo ukuthi bebephehla lolo dlakela ngaphandle kokuthi imagination yakho uhulumende nje kuphela.
Yebo, uyathi ukuthi uhulumende lapha wesaba nje umnyama ongelampisi uhlukuluza abantu kungelabufakazi. Kodwa kungenzeka yini ukuthi njengokutsho kwakhe bebe bekhona mhlawumbe abalutshwana abangaba beqoqa lolo dlakela?
Uhlupho yikuthi uhulumende lowo ubaba yena lowo osesihlalweni, ifu ukhumbula befuqa umgabe kulezithembiso azinikeza abantu, wathi uzahlonipha ilungelo loluntu, wathi abantu bazaba lelungelo lokuthi betshengiselele lapho bengasuthiseki ngoba kulilungelo labo elisesisekelweni. So kambona ukuthi uma abantu belezinsolo befuna ukuthi beqoxisane layo uhulumende wabo kulokubi okuyabe sokwenzakele ngalo oko, kodwa nanko kasikaboni anything, kodwa sibona nje abantu behlokolozwa kuthi hayi nanko abantu bafuna ukutoyitoya okulilungelo labo esisekelweni selizwe, ukuthi lapha abantu besizwa befuna ukuthi bexoxisane lo hulumende ngokutoyitoya kufuze bekwenze as long as beyazisa amapholisa, as long as bengasoze bedilize impahla, okuyikuthi so far kakukho okubonisa ukuthi abantu bafuna ukwenza khonoko. So ngibona ngazathi even abantu befuna ukuthi bedemonstrate akulanto embi ngoba isisekelo siyabanika lawo malungelo. Ende lo baba lo osesihlalweni ngo-2017 wangena ngedemo, anti wathi ngoba expression yabantu wathi the voice of the people is the voice of God.
Umnumzana Musa ophuzwayo ngokhokhela inhlanganiso elula amalungelo oluntu ebhethu likaZulu, wexoxa nomthungameli Gomo we-Studio 7 ekoBulawayo. Olunye udaba, amapolisa namhla abophe umnumzana Mike Chimombe lomnumzana Moses Mpofu abamiswe emthethwandaba besethezwa amacala okuqhuba izibhizimusi lokuthenga amalayithi eHarare ngendlela ezingaqondanga. Ababili laba kuthiwa babambisana lezisebenzi zekhansili baphanyeka khona incwadi zamabhanga lokunye kwakugcwele amanga ukwenzela ukuthola umsebenzi wokuthenga amalayithi abiza phose izigidi ezilitshumi zamadola eMelika, $9.2 million. Okwamanje bavalelwe entilongweni bemelele ukuthoniswa amacala okutshontsha imali kahulumende edlula kancane izigidi eziyisikhombisa zamadola eMelika, $7.3 million, okwakumele bethenge ngayo imbuzi zikaZulu phansi kohlelo lwe-Presidential Goat Pass On Scheme. Isigodlo someli weMelika eZimbabwe namhla sikufakazile ukuthi ngempela kulesiphatha amandla saso esagxoba untombazana oleminyaka elithumi lanye uRubarashe Takamanya ngemoto wabhubha ekuqaleni kwalenyanga. Okhulume leStudio 7 emele isigodlo lesi ongathandanga ukubedwa ngegama uveze ukuthi baphakathi kokukhulumisana lohulumende wakuleli kanye lamapholisa ngalolu daba. Uthi njalo sebeke bakhulumisana lomdeni kamoyi. Amazwi la aza ngemva kokuba isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba uveze ukuthukuthela kumaphephandaba kahulumende esithi eleZimbabwe lizasebenzisa zonke indlela ukufinyelela isiphathamandla seMelika. Umnumzana Eric Kimpton yena athi wahle wabalekela icala wabuyela kibo eMelika ngemva kwalingozi. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele inkokheli yamazwe ezwekazi le-Afrika aqaphele amazwe entshonalanga abuna ukupambula izifiso zikaZulu kuze kazileli. Umlandaka wethule amazula evula ukusemthethweni umbuthano weSadic Industrial Week eHarare namhla uphinde wathi kaselandaba lezithezo zenoto ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga athi wenza ubukhohlakalo njalo wephula ilungelo loluntu. Ukuhlaziya okwethulwe ngumlandaka namhla sixoxe lomnumzana ebhidlela Ncube, umqondisi wenhlanganiso yeNational Consumer Rights Association.
Ukuze kusebenze khona lokho kuzadinga ukuthi bakhe ezomnotho ezigcinileyo. Ngokuba kwenza bakhangele kwamanye amazwe kuwukuthi kugcwele ukuyanga, akunamsebenzi izinto kazisebenze elizweni. Akwenelanga ukukhuluma ngokuthi asiwafuni labana amazwe lalawana, asiwafuni amazwe entshonalanga. Ngokuba kokusa abantu entshonalanga yikhona lokhu ukuthi kulosizi kule ndlala phakathi emazweni e-Afrika. Ngakho-ke kuyadinga ukuthi bakulungise khona lokho, bangakhulumi nje ngokuthi labana amazwe kasiwafuni kodwa kumele lungisilizwe ukuze likwazi ukuzimela, akwazi ukuzimela amazwe e-Afrika ngendlela efaneleyo.
Bangakwenza njani khona?
Kumele bayathuthukisa amazwe. Okwamanje amazwe e-Afrika amaningi agcwele ubuyanga. Ubuyanga obukhulu, indlala enkulu ise-Afrika. Khona lokho kumele kuguquke. Kumele siqalise ukuba lathi le industry esebenzayo, sibe lezimoto esizakhela zona, sibe lama aeroplane esizakhela wona, amakhompyutha esizakhela wona, amafoni esizakhela wona. Kumele sibe le industry ecacileyo. Hayi ukuthi sibe ngabantu kuphela abeyeme kulezi ezembiwayo lokulima kukodwa, kodwa kumele sikhule kulalokho ukuze kufike khona lapho kumele kuqedwe i-corruption. Ngoba into ebulala ilizwe i-corruption, into ebulala i-corruption yikubusa kahle. Okungekhoyo emazweni anjengawethu yikubuswa kahle kwelizwe. Yikho i-corruption isidla konke okufanele kuye ebantwini, isidla konke okufanele kuye enothweni yabantu ukuthuthukisa ilizwe, kuyaphela du. Ngakho-ke khona lokho engabe ngakukhangela e-Afrika, i-Afrika yonke wonke amazwe ayilwisi i-corruption, abuse kahle ukuhlonitshwa umthetho, ukuhlonitshwa amalungelo abantu, i-Afrika izoba le nguquko ithuthuke ingeyami noma kusentshonalanga noma kusempumalanga noma kuseningizimu kumbe enyakatho.
Lo ngumnumzana evidlela Ncube, umqondisi wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association obekhokha le Studio 7 ekoBulawayo. Umhlangano omkhulu weMandela Washington Fellowship for Young African Leaders Summit uqale ngomvulo eWashington DC ugqitshwe namhla eWashington DC. Utaboka Ncube weStudio 7 usethulela lolo daba.
Umhlangano lo ubuthanise abatsha abangamakhulu ayisikhombisa 700 abaphatheke kuhlelo lolu okwamaviki ayisithupha emakolishini emfundo yaphezulu akwele Melika. Lo nyaka uhlelo lolu olwasungulwa ngoye ngumongameli wele Melika umnumzana Barack Obama lwenelise iminyaka elitshumi lwasungulwa. Abatsha abakwele Zimbabwe abangamatshumi amane lambili 42 bakhangelele ukubuyela eZimbabwe besiyathuthukisa imisebenzi yabo kulandela ukulolongwa kwabo emakolitshini akwele Melika abebafundisa okutshiyeneyo okugoqela ulwazi lwezamabhizimusi, ubukhokheli, ukulisana lokuguquka komumo womkhathi lokunye. Omunye wabatsha laba ngusomabhizimusi unkosazana Victoria Mpho Kuhlegazi ongumqondisi wenkampani ayisungulayo eVicky Dokam Investments.
Ngakuthiyela abantu abangafuna ukubuya labo be-participate kuprogram leyo ukuthi bengesabeli khathana, beqale rezami, kungangcono beyehluleke rezamile. Akumelanga ukuthi behle bezitshela ukuthi bona abakhwalifayi, kumele rezame. As long as inyaka iphakathi kwe-25 le-35 kumele eqale ezame, because isikhathi lesi opportunity le esibelayo, it was very empowering. And even lami nje mbuyela khona ngale ngizafika ngibatshela ngiba-encourage ngo-September ama-applications ngayevula ukuthi be-apply.
Umnumzana Nkosikhona Blessmos Vanda ongumqondisi wenhlanganiso ye-Institute for Research, Advocacy and Development obeqhuba izifundo zakhe ekolitshini le-University of Georgia uthi ulwazi alutholileyo luzaphathisa kakhulu ekuthuthukiseni umsebenzi wakhe njengoba ilizwe likhangelane lodubo lwesomiso ngenxa yokuguquka komkhathi.
Mhlane labo sosayensi bakhona beMelika sasakhe ubudlelwane obunzulu obujulileyo obuzenile sokuthi ngikwanise ukusebenzisana labo ngisebenzise njalo futhi amathuba etechnology abalawo la ukuze sizame ukulwa lesimo seclimate change kwele Zimbabwe la kwele Africa yonke nje jikelele.
Omunye oqhube izifundo lezi umnumzana Njabulo Sandawana ongusomabhizimusi owasungula inkampani yeLink Wire Media Tech News uthi uzakwabela abanye abatsha lolu lwazi.
For the past 6 weeks ndokunenga kulo and mina bengise University of Texas at Austin lo Professor John Doggett ubesifundisa okunengi about how we can run our business better lokuthi sibe ngabantu abazatshintsha izinto elizweni lethu through ukuba successful in our business.
Uhlelo lweMandela Washington Fellowship olwasungula ngomnyaka ka-2014 luvulela amathuba okuthuthukisa abatsha abangamakhulu ayisikhombisa 700 minyaka yonke eyokuqhuba izifundo emakolishini atshiyeneyo eMelika, njalo luxhumanisa abatsha base-Afrika abalobuciko abavela kungatsha ezitshiyeneyo ezigoqela kwezombusazwe, amabhizimusi, amalungelo kazulu lezinye. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngimutabo kaNcube.
Sizokhangela izivela kwamanye amazwe ngamafetshane. UIsmail Haniyeh, umkhokheli weHamas, ubulewe kwele Iran izolo ekusihlwa. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba iHamas ithi ubulalelwe endlini kulelo lizwe lobemlindile. Ele Israel eselibulele abantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi amane 39,400 eGaza kalingatsho lutho ngodaba lolu. Umkhokheli wakwele Sudan uGeneral Abdel Fattah Burhan uphose wabulawa ngesikhathi edakazelela ababhuthe izifundo kwesinye isikolo elizweni leli. Ilizwe lakhe lilwisana le-Rapid Support Forces ezama ukuhluthuna intambo zombuso. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Kweziphathelene lezeMelika, yaqhubeka imikhankaso yokudinga umongameli weMelika ngenyanga kaLwezi, njalo unkosikazi Kamala Harris webandla lamademocrats ubedinga usekelo izolo edolobheni le-Atlanta eGeorgia. Umsekeli kamnumzana Donald Trump oncintisa emele ibandla lama-Republicans, umnumzana James David Vance, yena ukhankase eNevada izolo. Ukuhlaziya okwenzakala kumkhankaso le lokuthi amanzi agelezela ngaphi, usithandekile Mdlanga weStudio 7 uqokele lomnumzana Zenzo Nkomo incwadi ecubungula izombusazwe okhuluma ezimele.
Uma sibuka umnumzana uVance lona abavoti baseMelika basamfunda ukuthi ungabe hlobolunye lomuntu, uma ngabe kuwukuthi bezambona njengomuntu ongakwazi ukuthi anqande uTrump, njengombani simazi naye uTrump ukuthi ukabe ngumlilo nje wamaphepha, angaletha ke okuthile okungenza amathuba kaTrump athukuthuthuka. Kodwa nxa ngabe umnumzana uVance engahluleka ukukwenza lokho, abantu ngokuhamba kwesikhathi ama-Republicans esewenzile umsebenzi, asimboni uDonald Trump ethethuka kakhulu amathuba akhe. Sizakhumbula futhi sisukuthi ama-Republican amasu okulwa lolukhetho kade bewakhe bewabhekise kuBiden, ukusho ukuthi bebengadlali ibhola kakhulukazi kodwa bebedlala umuntu. Manje uBiden engasekho sekusho ukuthi sekufanele ukuthi amasu abo atshintshe wonke. Kodwa ke sizakhumbula futhi ukuthi ama-Republican agcwele kakhulu ngalabo abantu esengathi ngama-right winger ontamo lukhulu base-America. Uma uDonald Trump ezabuyela kulokhuyana akade saziwa eyikho khona ukuthi i-America kuqala, engafuni ukuthi abe nobudlelwane obuqanda ikhanda namazwe omhlaba, asimboni uvansi lona esiza nokunye okungenza ukuthi abantu bamthandisise uDonald Trump. Ikakhulukazi uma sibuka umdlandla lona uHarris akhanya eza nawo nokuthi nje ama Democrats asozoya engqungqutheleni ayo, kuyacaca vele ukuthi uKamala nguyena ozo hamba phambili kuma Democrats.
Singabonani ngemva komhlangano omkhulu wamademocracy we-convention?
Kuzoba yikuphakama kwamathuba awo amademocracy. Uma besakha-ke amacebo abo, bazobe sebewakha, sebebuka-ke amandla alama ama-candidate amabili, ama-Republican, uDonald Trump no-Vance. Bengaphuma laphana mhlawumbe futhi namanye amagama esemo United, ngoba sibonile ukuthi uma uBiden ehoxa ethi yena uncoma ukuthi uKamala angene endaweni yakhe, kube khona abanye abangazange bazwakalisa ukuthi bona bathi. Yilapho ke futhi okusazosicacela khona kakhulu ukuthi sisiya phambili iliphi icembu, ngumuphi ongadla umhlanganiso phakathi kuka Donald Trump no Kamala Harris.
Lo ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe obekhuluma ezimele uxoxa econgweni losithandekile mhlanga we Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Usigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sekulokuthandabuza phezu kohlelo lokusebenzisa izithupha phakathi kwezizalwane zeZimbabwe lezakwele Botswana uma zingena emazweni womabili. Sekuthule kunxazombili ngemva kokuba omongameli bamazwe womabili bebekiwe ngohlelanja ukuthi sebevumelana ukuthi kusetshenziswe izithupha endaweni yamapasipoti. Intatheli yeStudio 7 uMkhondisi Dube usibhalo lodaba ngokugcweleyo eseHaberon kwele Botswana.
Awulalutho osoloke lwakhulunywa phezu kwalolu daba lokho umongameli Emmerson Mnangagwa lo mongameli Mokgweetsi Masisi babika ngomhlolanja ukuthi sokulolongwa isivumelwano sokuthi kungenwe ngesithupha eZimbabwe lakwele Botswana. Umphathintambo obona ubudlelwano beBotswana lamanye amazwe umnumzana leMogangwa abhekaza angafuna ukukhuluma phezu kwembiko ethi udaba lwesithupha selufike emaphethelweni lungazange lusungulwe. Kodwa esinye isiphathamandla uhulumende weZimbabwe sitshele iStudio 7 ukuthi akuzange kube lo mhlangano ngitsho lowodwa phezu kwalolu daba. Inhlanganiso ezitsheneyo zibekwa zidinga ingcazelo kubohulumende bamazwe omabili phezu kwalolu daba. Umgcini sihlalo weZimbabwe Community kwele Botswana umnumzana Sifas Chuma uthi bacabangela ukuthi ukhetho oluzayo kwele Botswana yilo seludale ukuthi lolu daba lufakwe eceleni.
All is not lost. Mhlawumbe ngemva kwama elections yinto eza engavuselelwa ngoba ama emotions abantu kathesi angathi aphezulu. Kodwa ngemva kwalokho maybe into engakhangelelwa engabuyelelwa kulungiswe.
Umnumzana Mkhululi Moyo oweZimbabwe ohlala eHaberon la ucabangela ukuthi ukhethwelo olumise konke ngoba inkokheli kaMasisi sesaba ukuthi ingalahlekelwa ngamavoti uma ingaqhubeka ngohlelo olungafunwa nguZulu.
Nanzela ukuthi nje ubana leli lalo leBotswana li siya kuma elections lapha ngabo ezithi ngo-October lapha. Yeah, kusekhashana. Kanti njalo sinanzela ukuthi bona vele ama citizens alikuleli lizwe leBotswana. Hayi, indaba leyo abayithakazelile. Ukukhuluma iqiniso sibili siyakwazi sihlala labo lapha. Abakujabuleli. So kungaba i-challenge kulabo ababusayo.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Ntokozo Thebe uthi kuyadanisa ukuthi sekuthule ngodaba lokusetshenziswa kwezithupha. Abanye kwele Botswana bathi ukuvumela abeZimbabwe ukungena ngezithupha kungadala ukuthi bagcwale kuleli. Kodwa uMasisi ezama ukuthengisa umbono wokuthi kusetshenziswe izithupha, wathi lokhu kuzayehlisa inani labantu abangena bevela eZimbabwe okungekho emthethweni.
We are trying to eliminate the urge for illegal migration. We want to make sure there is legitimate entry.
Sizama ukuthi sikwazi ukuthi ngubani ongenileyo elizweni, sibe lolwazi olugcweleyo ngabo. Okwakathesi abangena okungekho emthethweni asazi lutho ngabo. Lokhu esizama ukwenza kuqondile njalo kuthuthukisa ubudlelwano bethu njengabomakhelwane.
Noma nje ngakucela leZimbabwe kwamukelwa ngentokozo ukuthi kuzasetshenziswa isithupha abeBotswana bachila amakhala. Odabuka kwele Botswana umnumzana James Mpho lawe uyawuphikisa umbono ukuthi abeZimbabwe bangene besebenzisa isithupha.
No, we are opposed to this thing yabomang Israel.
Asivumelani lo mbono lo ngoba kungaba nzima ukuthi siyenelise inani labeZimbabwe elingenayo kule Botswana.
Lolu daba lwaze lwafika edalele eParliament eBotswana lapho ngisho lamalunga ebandla elibusa eBotswana Democratic Party afunga ugomela isitha kumelanga uvunyelwe abeZimbabwe ukuthi bangene besebenzisa isithupha. Ukanti akuzange kube lokuqokozela ngesikhathi eBotswana livumelane leNamibia phezu kohlelo olufana lokusebenzisa isithupha. Pangonhlola njanyakenye ngumqondisi Dube wendaba ze Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Sokuthi singathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Ithona njani umpofu nanxa engasozidlala nje eyami odi kodwa ke ngizwa ubuhlungu kakhulu ngendlela laba bantu bezana asebesenza ngakhona sebesizisa ubuhlungu obudlulelisi phakathi kobuhlungu bokubotshwa ekuseni emini ntambama ekuseni emini ntambama sidizisa izimali ezithisiwe labo babuya bazosidizisa ukusibhadala ipassport besi-overcharge besi-charge imali ezisabekayo kanti vele kufanele ukuthi size senze njani. Ma uthi uye ekhaya uzothola amagumaguma abo angamaphoyisa ahlezi imigwaqo yonke le hamba bethatha imali bethathela abantu izimali thathela umalayitha bona la abasela lutho abale abavala ama-factory bavala zonke izinto sebebheka ukuthi ngapha e-South Africa kufanele ukuthi thina sibasebenzile lanxa abangazibabe abakusho kodwa yindlela abavele besebenza ngayo i-South Africa bayithagethe kakhulu umuntu wonke oze lapha e-South Africa bamenza inkomo yokusenga sisengelwe izana sihluphekelani kanti ikakhulu thina abantu bakamthwakazi ngapha thina ngapha eMandebele sakubona okukhulu angazi ukuthi lo zazasikhulula uzovela kuphi angazi ngempela ngoba kukhona okufanele kwenzeka kathi sihluphekelana emhlabeni sophila kuphi emakhaya ngale baphuma abantu babo ukuthi bazofaka amalembu abo bagcwala indawo yonke awuzuzwazi ukuthi kwenzakalayo pho kathi sisebhelephi lina lisiphile njani.
Studio 7, eqinisweni isadeki isigijima isisiya khona ngale Harare sokusiyadliwa amakhekhe sokusiyaphuzwa amatiye ngamanye amagama isadeki ilanda okuyazichaza ukuthi lokho eyayikutshele abantu ukuthi ukhetho lube lungakhululekanga kube kungalona iqinisa ngoba nampo phela sebevuma phela sebesiyamgcoba khona ngale ukuthi ebe nguchewe esadeki njalo okumangazayo ukuthi kathi isipunepune esingaka ngesani okuzwakala mpela abantu bezano into leyi impela bayibona ingathi sebesezulwini kuyaqala yini ukuthi khona owazifakayo elizweni ukuthi ukhokhele ilizwe ezofakwa yini ukuthi khona senguchewe esadeki akuyona into entsha siyakwazi ukuthi vele kithi nje izano nje ihlala izihlalela embusweni and iyakwazi ukuthi akulanto abantu abazayenza ngoba lathi sesavuma ukuthi izenzele umathanda ngoba iZimbabwe ngeyabantu bezano kodwa kuyadanisa ukubona isadeki gijima isiya khona ngale kusuka iziphithiphithi kuthiwa khona kulo mhlangano omkhulu umhlangano lwana lobu ungaba khona empilweni zabantu abangasobezano awukho umehluko ozaba khona kuyazi kuyevalwa nje abantu bezihluphekela kuphela.
Studio 7 njani? Studio 7. Oh, nama passport adura ngawo thi. Kumanje nginabantwana abawu-4 abafuna ama-passport. Sekufanele ngikhiphe 25,000 ngiyayithathaphi. Angisebenzi. Ayasibopha lapha e-South Africa.
Laba ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo. Live talk namhla kuhlelo lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Kuba ngentengo yama-passport abazanikwa abahlala kwe-South Africa. Singakehlukani sihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela namhlanje. Umnumzana Simele Sizwe Sibanda wazama ukuxotshisa umbalisi ebobi ofundisa abantwana okwakuthiwa kazi lutho ngolimi lwesiNdebele. Usebiselwe esikundleni sakhe umongameli Emmerson Mnangagwa. Kubikwa kubotshwe abalwela amalungelo oluntu kade besiya eVictoria Falls. Sikuqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubalulisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Uyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Kunjalo, zulukandaba.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.